yena ngoba kumele ukufuna na abeke ingathi ngayi commission of inquiry ngoba indaba esiyasley ukuthi ngifuna ukuthi ingxenye kukhona ukuthi amanzi sokuthi ngakho ukuthi ukumenda abe commission of inquiry ilandele lidaba lolu izise ukuthi lokuhamba njalo inxenye yokuqala khona ukuthi ngobethi inxenye baningi vela benza njalo abadinga lezi ndawo ze bribe so ngicawa ukuthi sokumele ukuthi ngobethi akabuzwe ngizokuzwe ukuthi awuphumile eParliament indaba ingapheli sokudinga ukuthi abizwe-ke akuhlabise kuhle indawo yakhe kuhlale phansi kukhulunywe ukuresigna ingxenye kathesi ngama-allegations a-92 kumele ukuthi abuzwe kahle kucace nxa kwakwenza lokho-ke kuthatha amanyathela umthetho uthathe indawo yawo athonise umthetho bangoba nxa wadimanda i-bribe kulicala vele elizweni khona lokhu
kuvame kanganani khona kokuthi kuthiwa umphathi indaba kahulumende wenze ihlazo elingaka
asokokuqala ngiyakhumbula uJoyce Mjuru angeza kuthiwa naye ngokuthiwa ngo-10% kuthiwa ngo-10% kuthiwani so ninangani ukuthi mbonangani kukhona sibili nxenye ngomnumzana umpantambo obet mbofu ncenye ngasomazi kuyadeka kanti indawo ezidlaleke zilandelelwe zingafuni ukutshaya indifa kuthiwa ingxenye ulo urod qamba manga ngani ukuthi uhulumende kumele a-investigate sibili elichayisele sekuhle abantu betshelwe ukuthi kade vele kuyini ukutshaya amanzi akula intuthu engalamlilo ngabe kukhona ngendawo kamphathi tambo obeti mpofu ngendlela engibona ngayo mina ngibona nurodi kamsukeli akakho ukuthi nje obeti mpofu kuthiwa udimande i-5-10 million hhayi ngibona ngani yi-serious allegation indaba seqakathekileyo kumelandeleke ngomnumzana obeti kuzwakala ukuhamba njalo isizo sezimbabwe esinjani sithathe inyathelo izimbabwe anti-corruption commission ichwayisa indaba leyi xa kuthi umnumzana uminista mpofu kalacala uzaphuma thi nayizicala kumele umsemthethele indawo yawo kube sekugcekeni ngoba into e-serious sibikileyo obeti kumele akukhulume kuzwakala ukuhamba njani la engavaliwe ngokuphuma esiyageza izandla anyamalazi
ye siyabona njalo-ke uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyaphithela sibili ngakhona kokuthi ulwisana lokungethembeki so-ke kumele alubambe njani udaba lolo uhulumende lo
kumele khona la athathe inyathelo yathatha inyathelo i-Minister of Justice ithathe inyathelo izimbabwe anti-corruption commission ithathe inyathelo kucace kahle kahle umuntu kuhamba njani asendaleni ngakhona kuthiwa iyatshaya indifa nje kuthiwa yinto efungenzakala ngamanga hhayi umuntu bathintini ngaku-investigate kuzwakala ukuthi kahle kahle kuhamba njani hayi akumelanga ukuthi uhulumende athule nje kungabi indaba zalutho yikho ngisithi kakhulu ngikhuluma nge-anti-corruption commission ayithatha inyathelo i-investigate indaba le kucace kahle kahle obeti mpofu kathesi ngokuthatha intambo wani weminyango wezekhaya i-homeaffairs angithi ngibona ngani uhambe iminisa eqakatheke kakhulu futhi ngasikhangele i-homeaffairs yamapholisa so ukuthi iminisa ngikhona kuthiwa uzakala kuthiwa kucala ama-crime branch serious allegation njengoba ngishilo licala sibini alethuswayo elikhulu kakhulu kumele khona sehlulisise ukuze abonakala ukuthi clean yini ngoba nxa kukuthi uminister okhangele emapholisa kuthiwa nguye owonayo amapholisa afana azatshintshwa kanjani-ke ukuthi ngamapholisa athenzekileyo nxa lo akhangelele naye kuthiwa ngiyocela ama-bribe
ye siyabona-ke ukuthi i-Zimbabwe anti-corruption commission iyadungulula indaba ezinje kodwa bangeke bayisaba lapho ukuthi kukhulunywa ngomphathi intambo kahulumente okuqakathekileyo kakhulu
yikho sizabona khona ukuthi baqinisile yini ukuthi bayenze umsebenzi wabo uvenza isaba nje nxa bezayisaba then isizo sezimbabwe sizanje sibona ukuthi hhayi kuhlala nje abona bakhomishina kuyabe kutshaya izaba kudlala ngamehlo abantu yikho sifuna ukubona khona so ngathi mina ngesikhiwa i-test kumbe udaba oluzayikhangela ukuthi sibili qinise yini ukuthi azinto eyenzayo imele iqiniso yinde kumbe yembesa abantu ngokuthi yembe emehlweni akulantoyenzayo.